siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 25 Mpalakazi 2015 ilanga lekhisimusi silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abachayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesicubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni izimota lezi kumele zibe leyana esithi yona i-fitness.
Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo. Leli kulinani eliphansi nxa kuqhathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa.
Hayi wasozathabi but akula into engayenza because labo nyathatha imali kunabo vele ngashingalala enjini akula nyanjani enjini akula lutho so ivela ngabuya emsebenzini ndinibijana nika ebusuku.
Abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye beyabo bephumule. Akubizwa uzayo ngesonto abantu belubhekise emkhosini wakobulawayo owe 2015 Kalawa Jazmee Homecoming Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo. Leli kulinani eliphansi nxa kuqhathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa ngesikhathi esifanayo ngomnyaka odluleyo. Isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa aphakathi kokuzama kwehlisa inani lengozi zemota.
Abachayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesicubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni izimota lezi kumele zibe leyana esithi yona i-fitness. Njalo umuntu wonke kumele abe le i-responsibility ukuthi i-Christmas, Boxing Day, le-New Year sibe le holiday enhle njalo singela ama-accidents.
Yes, yasizwe ukubana abanye besithi udaba olokuthi kuyafumbathiswa amapholisa emgwaqweni lapha lungani lubhahile kakhulu. Ungasitshela ukuthi lina njengamapholisa lithini ngakho?
Chris, thina siyabopha umuntu wonke. Umpholisa lo ofuna i-bribe, lo driver kumbe umnikazi wamabhizinisi lo offer i-bribe. So thina we're saying kule zero tolerance against corruption. And sicela kakhulu abachayeli, sicela kakhulu bona abanikazi bezimota ukuthi izimota lezi kumele zibe izimota okumele zihambe emgwaqweni. Njalo lo ohambe sitena o-right imoto yami akumelanga ibe emgwaqweni, but ngizabhadala amapolisa sizambopha.
Isizwa kuthiwa kule mithetho emitsha efakiweyo efana lokuthi abachayeli kumele bangaphumi emoteni nxa bemisiwe ku-roadblock, lokuthi kumele abachayeli bahambe bele mota ezilama spare wheel. Kuyasebenza yini lokhu, njani kuphathisana?
Chris, umuntu wonke angaba le responsibility kuyasebenza. Imithetho leyi ikhona ukuthi mina lawe sibe le holiday enhle, njalo impilo emgqaqweni siyiprotect. Sicela kakhulu abachayeli ukuthi bananzele imithetho yonke into bangayenza, njalo ama-accidents siyawaswela emgqaqweni. Siyabonga.
Alo-ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Sanibona nivalaleli, lapha-ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo. Ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela thina ke lapha egoli siya igroove vele siqala kudala sazilina ke ukuthi limi sekuphi kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle ikhisimusi ithubela licabange lonke ke ukuthi labo abaphuza ke hachi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke labo abashayela izimoto ke lani qaphelani ukuthi mase lichayela izimoto lingachayela indakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hayi lidla sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalisa nzima sithwalisa amagaba avuza egoli ngowena uke open ethi mhlapho ngisithi hatshi ke nisole kahle
abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye bayabe bephumule bejabula lemuli zabo. Okuninga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi sekukhefu lekhisimusi kanjenje lokhe kuphithizelwa amabhasi lamamakhombi bethwala uZulu besiya kundawana ezitshiyeneyo. Umnumzana esingxaza osebenza esiya kubulawayo uthi ukusebenza ngekhefu kunzima sibili ngoba kusitsho ukuba etshiye imuli yakhe ngesikhathi esinje ethi noma kunjalo ududuzwa injongo ayabe elayo yokudingela imuli yakhe imali. Uthi lonyaka umumo mubi kakhulu ngoba kunokuncintisana okukhulu.
Into yokuthi nje thina abantu bamakhombi la asambuli izimali abantu bagijimela emabhasini bava amabhasi lezi zimoto zethu hayi asilimaza ngisho but khona u-right singa-chance siyathula ukuzidlati.
Uthi okwengezelela inkinga zabo kulo msebenzi ngabagibela amabhasi abo abebe befuna ukufika ngokuphangisa kundawo abaya kizo okugcina kusenza ukuba kube lokungawelelani. Uthi noma kungaba nje ucwayisa ke abanye abathayeli ukuba bengalingi ukuvuthela isiqubu sikukhefu elinje elifana lelekhisimusi.
Amadriver angagijimi kakhulu kaqinteni ispeed esiyavunyelana ngohulumende benganathi. Into ezidakayo bami ngazo kancane babona ukuthi ikhisimusi yabo iza bazayidlala kuhle bafika kuhle emakhangana kungelazi ingozi.
Umnumzana Onward Mumpakabiri ohlela indlela amabhasi la axoxeka ngayo ethwala abantu uthi lo nyaka okudanisayo ukuba alikho ibhizimusi kangako silinganisa leminye iminyaka noma umumo womgwaqo oqonda kubulawayo ukusimo esihle kakhulu okuyinto ebakhathazwayo kakhulu njengabantu abasebenza ngekhefu kanje bekhangelele ukuthola imali. Uthi kwesinye isikhathi balakho ukuthatha amalanga amamili kusiya kwamathathu bengakaphenduki ngokusela abantu. Umnumzana Neva Magwanya uthi sekwejwayele kakhulu njalo lo nkosikazi wakhe noma kungamjabulisi usezwisisa.
Hayi wasozathabi but akula into engiyayenza because lapho ngiyathatha imali kunabo ngele ngashingalala enjini akula kunyajani enjini akula lutho so ivela ngiyabuya emsebenzini ndingibijana emnika ebusuku.
Osakhulayo ozithe nguPriscilla obesalokhu emelele amabhasi wagcine engena kumakhombi ukuthi aye kobulawayo uthi udaniswa ngumkhuba omubi wamabhasi okutshela abantu okungayisikho.
Amabhasi afika kobulawayo mabhasi amaningi ayathi thina siyebulawayo but ayabizela ibulawayo but afiki kobulawayo asidambe egweru so kumele kutholakale kumbeki kule mthetho angikwazi ukuthi kulani ukuthi amabhasi ona lawa engasidambi egweru endleleni thina siyokokobulawayo but wona bayasidamba.
Uthe ngaphandle kwalokhu bagcina bephuza ukuyafika lapho abaya khona ngenxa yokumiswa emigwaqweni.
Bona amapholisa amaningi kakhulu endleleni lapho uthi maybe 20 meters amapholisa 100 meters amapholisa agcwele kakhulu emgwaqweni ethina maybe siyenzi 8 hours ukuthi akobulawayo. So amapolice akumele ekhangele ku-right ukuthi bekhangele ukuthi imoto zikwanile zisihambe kuhle but it's now too much.
Unkosikazi Nambu Gujganga osebenza njengomongikazi uthi ukusebenza kanje sekujwayele njalo ezinikele ukuthi asebenze kanje wagcina edinga indlela zokuzilibazisa lemoli ngelanga elithile abe ngekho khona emsebenzini noma eselesikhathi eside esebenza. Uthi kuhlela kule nkinga yena labanye bakhe ababhekana lazo ogoqela ezivela kuzihlobo zezigulane. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
isimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016 silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni iStudio 7 ngeyakho
Ikhisimusi yalonyaka ibikwa ize kahle ngoba isekupheleni kweviki sisithi Woza Friday Woza Khisimusi ubuye lenjabulo sike sikhohlwe izinkathazo lezinhlupheko zempilo sijabule lezihlobo labangane uJoseph Njanji uthi kobulawayo abantu balubhekise emkhosini omkhulu owe 2015 Kalawa Jazmi Homecoming Show ngesonto wasizweni okunenge.
Kuncane indawo ngensonto edolobheni lakobulawayo lapho abaculi kanye labasakazi abaludumo abaphumela izweni leSouth Africa bazabe bethokozisa uZulu enkundleni yeQueen's Sports Club. Iqembu elitsha ingoma zohlobo lwe-Afropop elemafika izolo okuyilo esivule ngalo uhlelo ngelinye lamaqembu athakazelelwa ngabathandi bezomculo elizabe litshaya ngalolu suku ndawonye lomculi wengoma ze-hip hop odume kakhulu aka u-aka ilo nyaka udume umhlaba wonke ngengoma yakhe ethiwa All Eyes on Me ayicule ndawonye lomculi wase-Nigeria uBurna Boy kanye labangane bakhe uDales kanye lo-JR. Eminyakeni emibili edlileyo bekulempi enkulu phakathi kuka-aka loCasper Nyovest phezu kokuba nguphi oncinta omunye njalo laye uNyovest uyabe ekhona kobulawayo kuyinto egobhozisa amathe abalandeli bezomculo abalinde ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni phakathi kwalaba baculi ngensonto. UNyovest uphakame kakhulu lonyaka emhlabeni jikelele waze wahlabela endawonye lomculo odumo owaseMelika uTalib Kweli kungoma yakhe ethiwa Dog Shebeleza. For the moon, I'm bringing Jupiter down. You always blow smoke like a hookah around. Slow coke while running at a fast pace. That's why you staying in last place. I'm harder than a nipple when I lactate. You never reach third base. That's why we always giving you the cash face. See, I may yell out TIA. Got African blood. It's in my DNA. These rappers acting like a lead in a play. Never know who they gonna be today. Kuza kuba khona njalo abaculi baseZimbabwe abazaphatheka kulomkhosi njalo laba ngabagoqela umculi wengoma ze-hip hop uCalvin yena oke wacula endawonye loCasper Nyovest kungoma ethiwa Zikhuphana. Intwana zemakhone bajere sebefuna ubandla intwana zemalokishen mabesibona bathi eta Zikhuphana.
Headphones are my knees, are boy. Fede, fede, body, dinta. Show, show, you don't belong. Don't belong. Don't get in my.
fele
bon it started as a dream baba umathi lute makhanembe ndlala uski baba manje mplomeni
lokho ndlala ozaqala ngisonto mhlazinga amachimo amabili lesikhombisa uze ufike emaphethelweni ngosuku olulandelayo uqoqwa ngabe exmo squad besebenza ndawonye lo DJ Oskido ongumsakazi ephinde njalo abe ngomunye wabanikazi bekalawa Jazmi Records okungenye yenkampani ezinkulu ezicindezela umculo elizweni leSouth Africa. Abavela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukuchaza uZulu ngensonto ngabagoqela uDJ Tira, uDJ Popstar, uDJ Pepsi kanye leqembu leDurban Nights. Abaculi bakuleli abakuhlelo lwangesonto ngabagoqela uMzo 7, uMithi Smooth, uSkyver kanye loCooksman. Lesu 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji silethemba labalaleli bajabula ngekhalawa Jazmi. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje kumagagasi awe 9:09 AM le shortwave 4930-12080. Lapho ke esiyaba sixoxa ngolanga lekhisimusi ukuthi abantu bayinanze njani ikhisimusi yalonyaka. Kodwa singakangene sigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Izigaba zangempumalanga yezwe leMelika lonyaka zibe lekhisimusi ekhudumalayo okungajwayelekanga. Minyaka yonke ngalesi sikhathi kuyabe sekunetha ungqwaqwane isnow, kodwa akunjalo lamhlanje. Amadolobho afana labo Washington DC, New York, Boston lamanye ngabe sokuyikhisimusi emhlophe, kodwa isnow kasikathonti ngitsho lethonsi elilodwa. Umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ukhuthaze ukukhumisana umlotha kulabo abalwisanayo emazweni achiyeneyo omhlaba. Lokhu ukutsho emthandazweni weMasi awungenise eSt Peter's Basilica esigodlweni sakhe seVatican City. Aso kwisikhathi ke sokuzwa imbiko esithole nge-email, Facebook lange WhatsApp. Kodwa ke lamhlanje njengoba kulilanga lekhisimusi sithe sixubanise lengoma ngapha silalele imbiko yenu.
Ikhisimusi sifikile.
ibizo lami nguWatson Pofu, ngithanda ukubingelela abantu abami engihlala nabo nemuli yami. Ngisithi bonke abanye babelekhisimusi elihle. Sibonga kakhulu uNkulunkulu osigcinileyo. Ngiyabonga.
Salubona nemsakazweni ku Studio 7. Mina ibizo ngingumthokozisi Sibanda. Ufana wale enkayi lesivomo lemgwaqweni ku 27 line khona lusiye dawumagwanda le. Thanda ukubingelela ugogo wami uMasuku, nomalume uThembani, lo Roy, lo Ndumiso. Ngithi babe nekhisimusi enhle lomnyaka omusha, baphile kamnandi, inkosi babusisi bagcine baze babone umnyaka omusha. Mina ngiphumelelanga kuye ekhaya ngilamani. Bye bye.
Ngabe lithona njani be Studio 7? Ngiyibingelela aphelikhona lesi sikhathi. Igama lami nguPasmos Noni, ngibuya endaweni yaseMzola eRupane. Ngibingelela ihlobo labangani, ngidlalani ikhisimusi lidlale kahle, kungabi lokunye okubi. Ngibe ngifisa hlobo zami bona lami ngizikhona ngapha ngizodlala nami, kodwa ngisimo somsebenzi egula bengikhona. Angenisekanga ukuthi bangikuba ngibe lapha. Ngibingelela izihlobo zami zasekhaya, uButhu Samanyo, uMama Phosa, abantu bami usibonga okuhle, uTafatswa, uOziya, uKheshi, uStay, uChamo. Ngiyababingelela abantu bami bonke, uXolo, abazukulu bami, uXolo. Ngiyababingelela abazukulu bami, ngibingelela umama wami uSibhangale, uNathandiwe, uMadube, ngibingelela uNdodana, uKholisani, uNayanda. Ngiyalibingelela izihlobo zami lapho engikhona ke ngibuleswa umama abantu bami isithanda sami uNathabi, ngibingelela uSanolundi, uTicha Onanyona, uPaymaster, uSamanyo, bese ngibingelela uSamanyo ubhuti wami, iy'ngalabe ziphele. Ngiyibingelela, ngibingelela uSiziba, uNtinte, umakhelwane bami uNathanyeli, ngiyabingelela uKemen Chuma, uMdala uChuma, umafothela. Ngiyabingelela wonke nje uMakamba, ngiyabingelela uSazuze, ngiyababingelela uSa-Oli, ngiyababingelela uSamakhandeni. Ngithawo hlobo zami, dlalani ikhisimusi enhle bakithi. Ngiyeza lami kungasekudala, limbekele imhwabha, ngeza khona lapho ngizokudla lami. Benza sithi shuwa ngilahlekelwe ngudadewethu uNastey, ngidlakakalale ngoXolo. Bengifisa ukuthi lami bengimfisela ukubona abe lekhisimusi, kodwa asafika ngilanga obelifisa layo ukubona adle lekhisimusi lami. Hlobo zami, ngiyabonga.
Hello, Studio 7, how are you? Mina nguJotham Matavire, ngisejozi, ngicela ukukubingelela Studio 7 wonke ujonga nomfowethu Howard Matavire, mama Moselina Matavire.
Mina nguSiboniso Ndlovu, ngivela kwaMadabe eMangwe area, Mangwe district. Mina lami ngumntwana osathuthukayo kuleso sigaba. Ngingumuntu nje ozenzela amabhizinisi akhe kwaMadabe khonaphana. Lami ngisukumisa ontanga abasakhulayo, sibonisana ngezempilo ngomhlaba lo esiphila kiwo. Hayi, mina ngiyabingelela umamami unaRosemary onguyonzalayo obale kwaDube. Ngiyambingelela lo sisi wami uRosemary Ndlovu. Ngimbingelela kanjalo labatwabami uAlan, uAaron, loThandekile, loLoveness. Ngiyabafaka egameni likaJesu sithi abaphile bekwazi uNkulunkulu. Ngiyababingelela bonke nje.
Sibanda uSithembile Sibanda, ngivelela eMangwe kungwanyana. Ngingumama olabantwana abangu 7, ngile 49 years. Ngibingelela uMrs Mzenda ugugule Tswanda la bantwa bakabavile ngizovingelela uPride Tswanda kobulawayo machobana ngizovingelela ubaba labantwana bonke abasekhaya ubusi uDumo uNkosi lo bafana basebenzayo ngiyabonga kakhulu fisa umjima ligcine kahle.
Ngumoni Tantini nivela esikombingo kuwad 6 ngibingelela uVusani Moyo osemabodeni ngibingelele uQinisani Moyo ohlala emakhandeni ngizobingelela usisi unakathedi esikombingo ngizobingelela umama uManyathi ohlezi ehluthwa zinyawo ngisithi uvuka kanjani khona apho uManyathi. Mina ngikhuluma ngise studio.
Hey, ngudumtsani Gumpu, kwathi kuthanda ukulibingelela lonke ekhaya, ngibingelela abangani bami oAlbert, ngibingelela oOliver Mtukuthi, oNicholas Moyo, labo bonke engisebenzelana nabo. Libe lekhisimusi enhle majaha akithi aqhubekisele emsebenzi we-athi siyaphambili. Umsakazi we-Studio 7 ngumsakazi we-service welalele, lani liwulalele khona ngapha.
Yolumba, injira yangu ngime mufundisi Josias Mutenda we-Methodist Church in Zimbabwe. Ndi wambula nkiri mshai engo kendo kuthi tulalumba iuzobosuno awo sasikaliwa ingane ngatikabumbe ati Mutemba ule chonso chonso kati lumba aluzwa kuthi chipo chakapedwa inkinyira idane kufutuka timukati kakwenda timukati kabudia mukati kakunywa mukati kakupobola asi tikaluvi ivuti tikhasi Yesu Kristu anjalo kakinyesu mukati kamiyo Yesu ngathi mulume tumuchome manje ke ukuthi amani amen.
Nawu Esther Ndlovu mbingelela umama lo baba abasesizeze eGwanda ibafisela ikhisimusi elihle lelo mnyaka omusha omuhle. Ngibengelela zonke lezihlobo zami ezingaziyo ngisithi ngisifisela ikhefu lekhisimusi elihle lelo mnyaka omusha ngisithi hhayi ngiyabonga.
Hlabezulu othandekayo ondlela zimhlophe mina igama lami ngingumfundisi uJosias Mutenda we-Methodist Church in Zimbabwe ngikhuluma ngilapha e-Triangle. Isithi zihlobo zami siyabonga ngalokho esikwenzelweyo ngamazulu isizelwe ingane uJesu Kristu. Isikhumbuzo lesi sikhulu kakhulu empilweni yethu bonke abakholwayo nabangakholwiyo ngoba ukubuya kwendodana lapha emhlabeni into enkulu ukuthi wena lami sithole ukuphila ongaphakathi. Ngazihamba ngijabula senza konke ngelanga lekhisimusi sikwazi ukuthi nesipho esikhulu esingiJesu Kristu empilweni yethu njalo thembele kuye sikwazi ukubana impilo yethu nxa silaye yena wonke waneke yithi ikhisimusi enhle kuze ngena phakathi. Amen.
Christmas inzima kakhulu bantu basazi ukuthi uhlolani lokho.
Kama ngingurapson mwale hlala enjube ku-A thanda ukufisela ukhisimusi omuhle ubaba wami osentumbane nosisi wami osentumbane ngizofisela lo sisi wami ohlala ePhumula South unakero ngifiselelo sisi wami unamadube ohlala e-Old Phumula nabantwana bakhe.